izinto ezinjengalezi izinto ezidinga ukuthi ziqhwayisiswe kakhulu ngoba mina ngiyakubona ukuthi akula into enjalo izanu PF kade iyazi njalo kumbe eyaziyo ngadaba lolu kodwa mbona ngani kumele kugqayisiswe kakhulu kudingisiswe ukutholakala ukuthi kwangabe ngobani abakwenzayo bonabo njalo ngakukhona okwayenzakalayo kunjalo kuloku kuganga okunjalo kumele bajeziswe labantu kodwa okwakathesi nokwakathesi ngithi mina ngizama ukuthi sizisusekene naleyo njalo hayi izanu PF ayikwazi lokho izanu PF vela kayikwazi lokho nxa kunomunye umuntu owakwenzayo hayi kadingakale tholakale jeziswe nxa kuqondile kusemthethweni kodwa nxa kuyukuthi abantu laba abantu abazama ukuthi begange bangcolise izanu PF besebenzisa ibizo lezanu PF bengcolisa bethunyiwe lako kwabacubungulisiswe kakhulu abantu labo batholakale bejeziswe bona ababathumayo ukuthi bame besitsho njalo bethi bona bathunyiwe izanu PF futhi bayenze khonokho okugaga okunjengalokho mina engikwaziyo ukuthi izanu PF ayikwazi lokho
ye masikhangela-ke phela lokhu kuyafana lokuthi uthume ipolisi akuthi liyezibopha kambe yona izanu PF ingakucubungula yini khonokho idingisise ukuthi uhamba njani kuyagcina phela kudubuka izinto lapo
kule zinto ezingenziwa kakhulu ngoba la amapholisa abele cwayisiswe ngoba mabethi acwayisiswe kube labantu ababaxwayisisayo abavelela ngaphandle ababaxwayisisayo khathesi kunjenje nje kule madoda la anti-corruption amele kuxwayisiswe kakhulu kutholakale ukuthi nxa amapholisa enesandla sokuganga akumelanga akula muntu ongaphezu komthetho la kumele umthetho uyehle uyefinyelela kibo ngoba angikubalekeli khona ukuthi amapholisa angaganga nobani ngonke ngaganga kodwa-ke mina ngithi izanu PF injalo hhayi izanu PF imsulwa ayazi lutho ngodaba lolo nxa bekhona bekade beganga hhayi abadingisiswe njalo batholakale bejeziswe kusemthethweni kodwa ngithanda ukuthi ngikugcizelele ukuthi izanu PF ayikwazi lokho njalo ngile qiniso ayikwazi ngabe izanu PF iyakwazi sesiyananzelela ukuthi kwesinye sitece ekucineni kwelanga kube labantu abathutha besithi siyasasibalalasathi labobandaobani kube lobufakazi lobo kugcweleyo kodwa nxa ngiyikhangele engaba yinto engxenye ephekwayo le engxa yinto ephekiweyo njengoba kade kuloku kuganga okunyengakhonoko okwenziwa la yi-opposition
ye kodwa ukuthi yena leyo ndoda engaqamba amanga sithi mna ngahamba kubandla lethu safika sanikwa lokho angawahutshula kube
njaniahamba sile amanga isetshenziswa abantu yazi ungakhohlwa phela dube ukuthi kulabantu abasetshenziswayo bebhadalwa abahayiwayo ukuthi bayenze umsebenzi ongcolileyo